Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 20 Mpandula 2023 ngupresident Jeremiah.
Lo Thabo Kancube endabeni zethu namhlanje.
Lanxa iningi likhala ngokuthi umumo awumanga kuhle ezibhedlela zeZimbabwe ngenxa yokusilela kwemithi, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukhulumende wakhe uyawuthuthukisa umsebenzi wezempila kahle.
Amazwi kamongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa awukuthi amazwe afakele eZimbabwe izitsheso zomnotho kumele azikhiphe asezondise iningi labantu beZimbabwe.
Iqembu lenguqu ele Highlanders selicelwe umqeqeshi walo uBaltimore Brito ukuthi ayeqeqesha iqembu lesizwe elama Warriors okwesikhatshana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo.
Lanxa iningi likhala ngokuthi umumo awumanga kuhle ezibhedlela zeZimbabwe ngenxa yokusilela kwemithi, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uyawuthuthukisa umsebenzi wezempilo kahle elizweni. Lokhu kutsho namhlanje emhlanganweni womanyano wamazwe omhlaba o-United Nations wokuhlaziya imikhuhlane esabalalalo kuthelelwana masinya ofana lowe-COVID-19 njalo uthe eZimbabwe lilongele ukumelana lemikhuhlane eyingozi elakho ukuqhamuka. Kubika uNtungamile Inkomo weStudio 7.
Umnangagwa wethule amazwi la ekhuluma emhlanganweni wePandemic Prevention, Preparedness and Response wona obukhangela amanyathelo angathathwa ngabakhokheli bamazwe omhlaba ukuze kwenqatshelwe imikhuhlane efana lobhubhane lweCOVID-19. Uthe uhulumende wakhe uqinise ezempila kahle eZimbabwe kulandela umkhuhlane lo, kanti futhi uthi ilizwe lakhe lisendleleni yokugcwalisa izimiso zokunqoba umkhuhlane we-HIV and AIDS.
Following the COVID-19 pandemic, Zimbabwe has made strides to build back stronger and more resilient healthcare systems that are able to identify and contain public health emergencies. We have also promoted the local manufacturing of health-related commodities and consumables. A major development in Zimbabwe was the establishment of our own local oxygen gas manufacturing plant.
Umnangagwa ukhuthaze abaholi bamazwe omhlaba ukuthi basebenze ndawonye ukuze kwenqatshelwe imikhuhlane efana le-COVID-19.
I urge us to make bold decisions that respond to present realities, including the development of the pandemic treaty, drawing lessons learned during the pandemic's phase so far. As Zimbabwe, my government has deliberately continued to increase budgetary allocations to health service delivery.
Abebandla eliphikisayo ele-CCC bathi uMnangagwa kakhuluma iqiniso ngokuthi ezempila kahle eZimbabwe ziqinile ngoba nanku ezibhedlela akula mithi yokwelapha isigulane, kanti le michina yokusebenzisa layo ayikho. Umnumzana Tim Moringai ngowe CCC eMelika.
Zimbabwe kathesi is in a state of desperation or ukuthi in a crisis ngendaba yesibhedlela, when we were one of the most advanced countries in Zimbabwe in terms of doctors, staffing nurses, le general healthcare.
Amazwi kaMuringai agcizelelwe ngolwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo yena okhokhela inhlanganiso ye-ibheju likaZulu.
Uma kungathiwa kulo mkhuhlane obekhona abantu bayaphela. Uthe ilizwe leli liyanqoba i-HIV, angikholi ukuthi i-HIV singayinqoba especially poverty. Ngoba ipoverty ingaqansa okutshengisa ukuthi abantu abazaphila ngokudayisa umzimba bazaba baningi.
Kodwa ilunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule uthi amqodwa amazwi kaMnangagwa.
Uqondile khona ukuthi umongameli akubeke ngaleyo ndlela. Ngoba nanzelela ukuthi thina njengelizwe leZimbabwe liyananzelela ukuthi umumo wethu economy wethu awumanga kuhle. Kodwa kule imizamo ikhona emihle kakhulu ukuthi ibalule uhulumende abalule indaba zempila kahle. Kodwa ke siyasilela yebo lapha nalapha yana.
UMnangagwa uza kwethula umbiko wakhe omqoka emhlanganweni omkhulu we-United Nations General Assembly phambi kwabaholi bamazwe omhlaba kusasa lapho akhangelelwe ukukhuthaza iMelika ukuthi yesule izijeziso eyamethesa zona labanye bakhe kuZANU-PF ngoba esithi zilimaza uZulu makhaza. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa wethule inkuthazo efanayo izolo. Ngimele iStudio 7 ngise Washington, yimi uNtungameli Nkomo.
Amazwi kamongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa emhlanganweni wenkokheli yamazwe omhlaba o-United Nations General Assembly awukuthi amazwe afakelayele eZimbabwe izijeziso zomnotho kumele azikhiphe asezondise uZulu weZimbabwe. Abaningi bathi bafuna ancedise ukuba eleZimbabwe liqhube ukhetho olukhululekileyo ukuze izijeziso lezi zesulwe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma kulumhlangano, uRamaphosa uthe izijeziso lezi kumele zesulwe ngoba ziyimigoqo yentuthuko yakweleZimbabwe.
The sanctions that are also being applied against South Africa's neighbor, Zimbabwe, should also be lifted as they are imposing untold suffering on ordinary Zimbabweans, but also have a collateral negative impact on neighboring countries as well, such as my own country, South Africa.
Izijeziso ezafakelwa umakhelwane wethu weSouth Africa, iZimbabwe, kumele zikhitshwe ngoba zizwisa ubuhlungu kuZulu weZimbabwe njalo ziphazamisa umakhelwane beZimbabwe abagoqela elami ilizwe eleSouth Africa.
Umkhokheli wakwele Namibia, umnumzana Hague Gabo, naye wethule amazwi afana lakaRamaphosa emhlanganweni lo namuhla. Kodwa uZulu weZimbabwe, amabandla ezombusazwe aphikisayo lengcitshi ezichubukela ezombusazwe lezenotho bayamsola kakhulu uRamaphosa. Bathi okwenza leZimbabwe lingathuthuki yikungaqhutshwa kokhetho olukhululekileyo abathi kumele uRamaphosa lenkokheli yeSouthern African Development Committee SADC bangenele ukuze kulungisiswe. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Njabulo Ncube, umkhokheli wenhlanganiso yabahleli bezindaba eZimbabwe National Editors Forum, ZINEF.
Umongameli weSouth Africa uRamaphosa uyalahleka lapha ngoba abantu bayakutsho njalo bakuphinda ukuthi ama-sanctions akhona eZimbabwe afakwa ibandla elibusayo. Ungakhangela ukuthi ngemuva okhetho lolu olungalu luyahlupha olihluphayo abantu sebeqalisa ukutshaywa uhlukuluzwa.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli sebandla le-CCC, othi uRamaphosa akumelanga atshaye inja ifihla umphini ngokwenzakala kweleZimbabwe.
Akulanto efuneka eZimbabwe ngaphandle kokhetho olutsha olukhokhelwa inhlanganiso yeSADC lolu oluza kwenza ukuthi kwangkhona i-environment esanti ngesithiwa i-environment eyenzelwa lolu khetho ibe ikhululekile njalo imgceke ukuze abantu bethu bakhethe umkhokheli abamfunayo ngentando yabo bengahlukuluzwanga bengethusi. ngalungiselwanga lokho kudlilewe lungasilo khetho akula khetho lokuthi abantu abakwanise ukukhetha abantu kufuze bakwanise ukukhetha ngalokho amazwi kaBaboRamaphosa alahlekile.
Umnumzana Thenisani Ntungagwa, ingcweti kwezombusazwe ezimeleyo, uthi kunengi okuphambanisekayo kwele Zimbabwe okumele kulungiswe kuqala okwedlula udaba lwezijeziso zenotho.
Ukubona kwami lokhu kungasebenza ngezinye indlela. MaUramaphosa ekhuluma ngama-sanctions kutho ukuthi silelungelo njengamaZimbabweans kuyocatsha eGoli. Sidinga ongasiphilisa.
Kodwa umqondisi wohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana namanye amazwe womhlaba kugatsha lukahulumende, umnumzana Richard Mahomva, uthi amazwi kaRamaphosa ayathokozisa ngoba atshengisa ukuba usekela ele Zimbabwe.
Amazwi kaPresident Ramaphosa akhomba izinga losekelo oluphiwa yiSouth Africa kuzwekazi leZimbabwe ekulwiseni ama-sanctions. Njalo ma esenza njalo ukhomba obala ukuthi yena uhulumende ugxile kuzifiso zabantu baseZimbabwe, njalo ukuthi uhulumende wakhe kulembono encintisana labo ababeka ama-sanctions okungekho emthethweni.
Lokhu kusekelwe unkosikazi Salingoni owenhlanganiso yeBroad Alliance Against Sanctions.
Ngiyathaba kakhulu ngokukhuluma okwenziwa uPresident Ramaphosa eUnga ukuthi izijeziso zenotho ezafakelwe eZimbabwe kumele zikhitshwe ngenxa yokuthi yithi thina izizwe laseZimbabwe esesisafe ama-consequences ezijeziso lezi.
Ukhetho olwenziwe kwele Zimbabwe ngenyanga edlileyo lokhu lusolwa ngabaningi abagoqela inhlanganiso European Union, SADC, African Union, lezinye. Ngimele Institute 7 ngise Harare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uthi akaboni okwaphanyaniswa yi-commission ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission, IZEC, ngoba isebenze ilandela imithetho yelizwe okungabe kungaphathanga kuhle abenhlanganiso yamazwe awe Europe eye European Union. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokhu kuza ngemva kwenyathelo elithethwe ngabe EU abazise ukuthi sebemisa usizo obekumele luphiwe kwabeZEC olokuphathisa umsebenzi wokuqhuba inhlelo eziphathelane lokhetho. Embikweni wabo abe EU bathi bathethelesi sinqumo ngenxa yendlela iZEC eyaqhuba ngayo ukhetho ngoncobakazi. Kodwa umqondisi obona ngezokukhulumisana laba kwamanye amazwe kugatsha lokwethulwa kwembiko, umnumzana Richard Mahomva, uthi iZEC isebenze ilandela imithetho yelizwe njalo uhulumende akaboni lapho eyaphosisa khona.
Kuqhubeka kufeza obala ukuthi bebele ndlela abakade befuna ukuthi ukhetho luphume ngayo kodwa kuphuma ngaleyo ndlela. Kodwa esikubonayo njalo ngalokhu kutshengisela ukuthi iZEC yenelise ukuthi ikhombe ukuthi iyinhlanganiso elokusebenza ilandela i-constitution yelizwe lethu, okuthi imali evela phandle akuyenzi ukuthi itshintshe izinqumo zayo.
Umnumzana Farai Marapira osaphethe isikhundla sokuba ngumqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leZANU-PF uthi kalitsho lutho kibo inyathelo labe-EU.
ZEC is a constitutionally mandated entity, and as a result of that, it receives funding from government. We have never relied on the EU for the funding of ZEC. So essentially, the rescission of their funding is a non-event and not newsworthy and nothing to write home about. We are simply not concerned at all.
Asikaze sithembele ku-EU ukutholisa iZEC imali. Ngakho-ke empeleni ukwehla kwezimali zabo akuyona indaba yalutho, njalo okungabhalwa ngayo akukho okungalotshwa ngakho kiyo ngasilandaba lakho nakancane.
Kodwa isikhulumeli sebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change, umnumzana Promise Mkhwananzi, uthi bayalincoma njalo bavumelana lenyathelo elithethwe ngabe EU.
Siyamangala akuthwala ukuthi bebevele befake imali kuZEC ngoba iZEC ayikho ready, ayilama institutions ukuthi imali leyo izasebenza kuhle ngendlela emele isebenze ngayo, njengobufakazi obukhona esabubonayo ngesikhathi sokhetho izeki ehluleka ukwenza umsebenzi wayo totally okubangela ukuthi iEU ikhiphe imali yabantu bebancedisa ngayo ngoba imali injongo yemali bengiyokuthi izeki incediswe ukwenza ukhetho oluqondileyo oluzakhipha umkhokheli oqondileyo ofunwa nguZulu weZimbabwe kodwa hayi ke lokho akwenzakalanga.
Umnumzana Efi Dlela Ncube oyenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association uthi ukuxabana labe EU ngalesi sikhathi akusoze usize eZimbabwe.
Amazwe lamazwekazi lezindawo ezihlanganisa amazwe ezinjengabo EU ziyanceda kakhulu ekuthini ilizwe lakithi livuse umnotho walo ngokuba siphakathi kobunzima obukhulu. Okukhulunywa yi-EU yikuthi ukhetho aluzange lwahambisana le-constitution lemithetho yeZimbabwe belungakhululekanga ngokunjalo ngeke baqhubeke bencedisa izekhi khona isimo sime ngaleyo ndlela. Okudingakalayo ukuthi kulungiswe khona lokho i-EU ekukhulumayo ngokuba phela kayikhulumi ngemithetho ye-EU ikhuluma ngemithetho yeZimbabwe kodwa ke lokho kweZimbabwe kuchitha ilandaba loncedo lwe-EU kuza kwenza ukuthi singene esizini olukhulu kakhulu kulalokho esikukho namhlanje.
Kodwa umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yezekile ukomishina Rodney Simukai Kiwa uthi inhlanganiso yakhe kungesebenza izimele njalo uhulumende ubatholisa konke abakudingayo ngesikhathi.
Abe EU nxa kuyikuthi khona abasafuni ngokwabo imali ngeyabo singathini thina ngokwabo lokhu kodwa thina siyakwazi ukuthi khona akula lutho ngisho olulodwa ezahlele ukukwenza ngenxa yokuthi kuthiwa abe EU sebethe thina sabambani sonke akusiwethu sithina lokho uhulumende uyasinika konke esikufunayo.
Abezeki bagcizelele elikahulumende elithi lilungelo le-EU ukuthatha lelo nyathelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ugatsha lwezomvikela e-Azerbaijan lubika ukuthi selube lesivumelwano sokumisa impi lamabutho e-Armenia esigabeni esihlala abantu bohlobo lwesi-Armenia abaningi iNagorno-Karabakh. Indodana yowayengumongameli weGabon umnumzana Ali Bongo Ondimba osanda kugenqulwa labangane bakhe abane sebebotshiwe besethuswa umlandu wokuvukela ilizwe lobugwelegwele. Impumela yophenyo olukhutshwe ngolwesibili iveza ukuthi ukuguquka womumo womkhathi kwengeza amandla ezulu lesikhukhula elitshaye iLibya ngeviki edlulileyo ngesilinganiso sokungamathumi amahlanu ekhulwini okubangele ukufa kwenkulungwane zabantu.
Esigabeni sabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe namhlanje uGibbs Dube uxoxa lomnumzana Austin Sibanda owakhulela emzini wempophoma kobulawayo kodwa ke okwamanje osehlala esigabeni seMaryland khonapha eMelika okunhlanganiso yeStraight Out Mpophoma.
Ibizo lakho na likhuluma ngokwalo ukuthi ngelane ngabantu abakhulela eMpophoma sihlangane sonke sathi simuntu sinceda abantu abekhaya abaseMpophoma.
Libanceda ngani abantu eMpophoma?
Sesile minyaka emibili siqale sikhangela lapho esikhulele khona eMandebele emaflatini lapha indonkazana osewumzukulu oseNew York kuthiwa nguKaren ngomamsekiwa ngengiqale layo siqale ngabazali esilabo ade wabangane babobaba labomama bethu bengu-17 sibanika amafuda ampas but sicinisi senzani sesi-expanda lapho sesibona impophoma inkulu sinceda ogogo sibaningani ama-ampas ukudla ngaba abanye bakhona basele abantwana abaphilayo. They all get ama-handouts from people to understand then. Senze sibone ngapha sisebenza okuman osilakho okuncanyana. Senza sithumela ekhaya sibathengela ama-hampa sibaningi.
Ye, ama-hampa lawo abelani khonapho?
Yabo kule mpuphu ichukela vele akulanto eziningi sidinga into esikwazi ukuthi ukudla kwabantu abekhaya impuphu, ichukela, isinkwa lamafutha. yikho siqale ngakho kodwa sigcine sesibonthi no asikwansi thina sisodwa sibabili sasisenza okuyi WhatsApp group lokho sokuthi straight out of Mpophoma sahlabezela abantu bonke sathi sifuna uncedo bonke abantu ade bebuye oledola olano olokudla hlanganisa sibanika nje abazali bethu
luqhuba njani uhlelo lolu
lukhula kakuhle into esesenzileyo kathi sesifike ukuthi sincede labantwana besikole sila for ama primary schools aseMpophoma lapha ilukhanyiso Mpumelelo legampu nenkulumane qale sibona ukuthi abantwana senzeni sibanika ama sanitary pads abantwana bamankazana ngokuba kwazi ukuthi no ekhaya abazali abaningi badube ukuthi bacaba ngindaba ukuthi bathengele abantwana ama sanitary pads abala badinga ukudla kwabantwana futhi nasenzeni sigcine dinga ama donations sathenga ama sanitary pads uKaren Nyade spearhead that issue ama sanitary pads njengomuntu oyinkazana badistribute ama sanitary pads ebantwaneni bonke so kathesi sile tournament ebuya mhla ka 9 October esifuna ukuthi sifocus abantwana abangabafana sizokuyi tournament sikhume labo ngendaba zama drugs ukuthi no they should stay away from drugs
kuyinokwenza ukuthi likwenze khona
Well, simona ukuthi ekhaya indaba yama-drugs into esihlupha sibi. I-crime rate sinengi imsebenzi akula. Abantwana into abayenzayo bangaqeda isikole. Yikunatha lokudaka basacabanga into eziningi. Thina sikhule eMpophoma lapha kulabo Nyati Youth Club. Senza ama-different sports, i-swimming ivuliwe konke. Sose sibone thina ukuthi abantwana basela zonke lezi zinto. Into asebeyenza yikudakwa kuphela siyezwa. Lama-teacher nje ekhuluma sibi ukuthi abantwana asebedakwa uyangena ebhawa lapha ohlala nomntwana omncane. So thina njengabazali sesibona ukuthi sokukithi. Sithini ukuthi senzeni sibona abantu abakhuleka kahle sikhume lapho so sibona ukuthi ibhora sibili into ehlanganisa abantu so singenza ukuyi tournament sela abantu abonke besikole lapha sikhume labo sizabe sile be drug enforcement amapolice ayakhuluma lapho ingxenye kunganceda ukuthi bekele ukwenza izinto zama drugs
nxa umuntu efisa ukuthi axhumane lani ancedise kumele adinge bani
Well, sile WhatsApp group ekhona, try straight out on Mpophoma, sile Facebook page, zizalika ilink yakhona, and also sile abantu abakhona abasekhaya, silo silingwe ngomama Sunda, inamba zakhe ngilazo, wakwansi te abamba ye, 077-281-2348, sile Highlanders Warfare Manager, uVezi Gama Dlodlo, yasincedisa, usekhaya, inamba zakhe, is 077-275-5827, kube lo Lindiwe Ndlovu. La usekhaya inamba zakhe ngu 0776310615 ulindiwe loli bafome i burial society so ngoba ngenye indubeko esibona ekhaya ukuthi abantu abaningi bayabhubha lapha abala ama funeral police land so sesiqale le burial society zwele ukuthi sincedise abantu abasekhaya imali yakho na inlutshwana sibele ekhitshwayo but kuyanceda sibile empophuma lapha okuyi burial society lokho so inamba zabo yizo lezi ngabantu befuna ukuba kwazi ngokuthi senzane bayakwansi babathinte inambeni zona ezinginikezwa
lo ke mnumzana Austin Sibanda odabuka eZimbabwe osehlala khona lapha eMelika limuze xoxa lapho lo Gibbs Dube we Studio 7 esesigabeni seMaryland khonapha eMelika
Ngokuqhamuke ingxabangxoza izolo kusihlwa ekhansilini yeVictoria Falls lapho izakhamizi labanye abasekeli bebandla leTRC abatshengisele khona bekhonona ngokubekwa kukameya abathi ukhethwe inkokheli yaleli bandla ikanti bona befuna oyinzalo yalapho. iTRC ithole izihlalo zekhansili ezilitshumi lanye 11 phakathi kwezilitshumi lane 14 zaleli dolobho. uNokuthaba Dlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo eseVictoria Falls.
Umvukela lo uze ngemva kombiko kasodolobho umnumzana Ronnie Dube obethulele inkundla ukuba ukhetho luzaqhutshwa njani ngokusemthethweni. Engakaginyi lombiko ngokupheleleyo umane wavinjwa ngelinye lamalunga leVictoria Falls Combined Residents Association VFACORA umnumzana Trimon Dolo omgame ngelokuthi ukhetho kalusoze luqhubekele phambili ngesizathu sokuba ibandla leli belithume umsekeli kasodolobho wakobulawayo umnumzana Donaldson Mavuto umthetho ukuzokwethula umbiko ukuthi amakhansela wonke ebandla leli avotele umnumzana Ephias Mambume esikhundleni lesi. Imane yamemetheka lapho indaba qede kwashaya amatafula, kwaphoselwana amazwi, kuhlatshelwa njalo ingoma zokumisa lolu khetho kwaze kwasukuma uDube kanye lezisebenzi zekhansili le. Amakhansela baqoqa okungokwabo bafulathela. Umsakazo lo uxoxisane lomnumzana Joe Mafu obengomunye walaba uchasisa isizathu sokutshengisela kwakhe.
Sifuna abantu abahloniphayo, sifuna umuntu oyinzalo yalapha ozakwazi amasiko lapha. So besikhanti uMeya abe umuntu oyinzalo yalapha. Asidingi umuntu oyiforeign. Babuyile ngoba akakabazi lutho. Abasoze bahlonipha abantu abethu, bazaqhasha abantu. Esikuze ifact ukuthi engabe ngumforeign uzaxosha abantu abalocal ezimeya eKansas. Asikufuni kokuyani.
Unkosikazi Judith Nyoni laye wethula esakhe isizathu.
Ufuna Meya unoziva vanhu chizwarwa chayo muno unokhetwa navanhu kutati mangwana kana tavone problem pana iye tokwanisa kunda kunorevereka naye kuti pataka kuviga atoverizo zvataka kuvigira yose.
Umgcini sihlalo weVifacora umnumzana Kelvin Moyo laye uchasisa kabanzi ngotshengiselo lolu.
Bathi ngokuzwa ekukhulumeni izakhamizi zona ziyakutshela ukuthi hayi umuntu okade okhethiweyo yiphathi ngonje bathi thina besifuna umuntu othile. So yikho ukugcine kwenza safika esigabeni sokuthi ama resident ahle efika azwisisa athi asivumelani lento leyi esiyizwileyo elithi nalifuna ukukhetha ubukhokheli esingavumelani la.
Loba kunjalo uMoyo ukhala ngokuthi imisebenzi kukhansili le izaphazamiseka.
Njalo enye into engayitsho ukuthi siyaloyisa kakhulu ukuthi iphathi ngani iyalalelisisa ukuthi izwe ukuthi okufunwa ngabantu yini, benze what we can call negotiate or a compromise.
Umnumzana Ebert Ncube ongumgcini sihlalo wenhlanganiso ezimeleyo iWange Residents Association layo uqina ngelokufuna inzalo yalapha.
Vele lo president yasho ukuthi bona ilizwe lakhiwa ngabanikazi, kanti manje ungafakelwa umuntu wokuza lizabusa njani, lizala kanjani ilizwe langkhona selisiyabuza. Kuyafana nokuthi umkhwenyana angafika ngikhaya angene esibayeni abambe inkomo athi le yiyeza kulawa.
UDube uthi kulusizi okwenzeke izolo.
Mhlawumbe bathathela kwamanye amadorobho lapho ama-candidates abe-imposed khona. So labo yikho behlele bezilungiselela. So zahlala phansi le management, I'll also consult the Ministry of Local Government ukuthi sinike i-directive ukuthi senze njani njengoba nxaso kunje.
Imizamo yokuxoxisana labebandla le-TCC ngalesi sehlakalo yehlule loba kade belapha ngoba beveza ukuba kabakabise emandleni okuphawula imibono yabo. Ukutshengisela lokhu kumiswe ukungenela kwamapholisa. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Kwezemidlalo, ikomishini ekhokhela umdlalo wenguqu elizweni eye-Normalization Committee isilobele iqembu lenguqu ele-Highlanders. Icela umqeqeshi walo uBaltimore Brito ukuze ake aphathe iqembu lesizwe elama Warriors. Kodwa okwesikhatshana. Kodwa ke njengoba isikhathi sethu sesingasavumeli ukuba nasiqhubekele phambili, sizanika lolu daba sasa ekuseni 6:30. Silunikwa nguJoseph Njanje.
Live talk kuhlelo Diaspora Forum sikhangela labadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, sicoxa ngokubhekane labahlala kwele South Africa.
Singakalugqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo.
Lanxa iningi likhala ngokuthi umuma wamanga kuhle ezibhedlela zeZimbabwe ngenxa yokuselela kwemithi, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uyawuthuthukisa umsebenzi wezempilakahle elizweni.
amazwi kamongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa ukuthi amazwe afakela eZimbabwe izijeziso zomnotho okumele azikhiphe asezondise iningi labantu beZimbabwe.
Iqembu lenguqu ele Highlanders selicelwe umqeqetshi walo uBaltimore Brito ukuthi ake ayeqeqetsha iqembu lesizwe elama Warriors okwesikhatshana.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah
loTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka yeZimbabwe.